isikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasaba sabonani njani? Yezuhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengegoli uyathola basebenzisa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki, kwaqala kwabala amadola, kwabuya ama-barrier check, kanti sibula amabhondi. Amanye amazwe ami ngemali yayefana nayo. So kathesi sinama-passport osothiwa serongo sokufuna kuqaliswa amanye. So abantu abathatha ama-passport ngo-December bale 1 year, ku-10 years, i-9 years yonke kumbe i-7 years izohamba mara nje kothiwa 2023 ayexpire, i-7 years ihambe mara sokhiphe enye imali futhi. Kanti bekunani ukuthi ayekele ama-passport laba abavele belawo etshintsheni uhlelo kulaba kade bengakathathi, kulaba kade vele belawo abayengeli bekhontinye ngawabo wona lana ezefika ebangela ukuthi expire bese bekhona beyathatha amanye. Nxa engumuntu olothando labantu ozwela abantu kodwa nje indlela ukuthi ungani kukhuthuzwa abantu kunzima lokhu shuwa yeyi angazi kakasixoleli uhulumende lokhu kakasixoleli shuwa sizaphethela emazweni ize ziphelele khona sonke sibalekele i-corruption ekhona ezimbabwe Shua, 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 shua. Kuzima lokhu.
Balibonani basakazi bakaStudio 7, ngiyalibingelela. Igama lami ngobambanani Dube, ngikhuluma ngiseZimbabwe. Ngiyalibingelela ngamafitshane lonke basakazi bakaStudio 7. Ngibingelela ubaba uNtungameli Nkomo labanye nje bonke khona ngapho. Ngibe sengibingelela unkosikazi wami yena engusibo Nkosi Ndlovu. Ngibingelele labantwana bami uRuth, uBlessing loPresence. Ngibe sengibingelela umama onzalayo uQobo yena ekhonapha kulona leli eZimbabwe. Ngibe sengibingelela ubaba onzalayo yena eselizweni leSouth Africa igama lakhe kuthiwa nguNelson Dube. Ngibe sengibingelela izihlobo zikankosikazi wami. Ngibingelele umamazala wami yena igama lakhe enguSibusiso Ndlovu. Ngibe sengibingelela lo mamazala omdala yena ekhona ngapho elizweni America kuthiwa nguJuliet Ndlovu. Ngibingelela naye laloba engangazi hhayi isikhathi siyeza sizahlangana ukuthi hheyi indaba ezikolo ziyahlupha lezi kuthiwa imfundo iyakha isizwe. Nami ngisesikolo kodwa uma ngiqeda isikolo hhayi yonke into izalunga. Ngibe sengibingelela lo malume kankosikazi yena engu-Innocent Ndlovu eselizweni lase-Britain. Ngiyababingelela naba bonke engikhohluka babingelela abafowethu bengangizondeli bakithi. Ngiyababingelela bonke. Igama futhi ngubambanani Dube lisale kahle zihlobo zami.
Ngikumagumbamane omhlaba, kumagumbamane omhlaba zithi sizovuka mthakazi vuka vuka uzithathe isikhathi sofuna lesi asikho esinye. Sanibonani kuzo zonke indawo. Sibonge kakhulu kubaphathi beStudio 7 abayibona indlebe namehlo ethu. Obingelelayo kungusini Dube ekhaya ngisekhini kukwati 12. Mbonga kakhulu ukuthulela ithuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi okujabulise umoya wami ngosuku lwanamhlanje. Okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo, kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi yona obhedimpofu kuthiwe amahola angama24 ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga. Injalo-ke izano ma uyu ngathi ucabanga kancane izokusebenzisa sikusebenzise kuqeda ukuphosela phana njengamafinyezi. Ngithi kulaba ababone ukuthi it's time yokuthi bamkhafule benze kahle, sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu emathebeleleni babanikeza indawo yabo. Hamba kahle obhedimpofu, ngabe bekusika ngami ngabe vele uzole ithuthe lo muzi wakho emathebeleleni ngiyowakha khona le Harare ngoba kithi awusungumuntu.
Salibonani balaleli, salibonani basakazi abahle, salibonani mthwakazi omuhle. Linjani? Okhulumayo nguChama ebulilima East. bantu bakithi bantu bemathebeleland bantu besindebeleland bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asikhambiseni ukuthandana phambili sizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabethandi bayezwana singakhanyelelalani phansi asithandaneni bantu bakomthwakazi asibeni le nto engeyethu i-MRP ayibe yiphathi yethu asiyekeleni ukusapota amaphathi empumalanga asizisapoteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibathiya behole umumo siyakhona ukusikwenza ukuholisa umumo abantu sebephilele umumo sifuna imisebenzi funa abantwana baqhatshe abantwana bethu baqhatshe sifuna imisebenzi hayi umumbu siyabona
ngisho ukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilimile thina singabalimi base-antelope sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwayo kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sitho ukuthi akele isitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma layo ngoba yona i-depot yethu ayingasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubanga imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwisikhithi esezini abalele kwisikhithi esezini le ntatheli zindaba zethu obingelela ngo-TB Ncubela phana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa-ke emalangeni laphana sithi khona isikhithi esezini abalele kuthatha abantu beplumpings yokuthalangela isikhithi esezini ayithathiwa beplumpings yokuphela ikhethi futhi njalo baningi kakhulu nokuthi ulalela indaba from emagrupini bobheke ukuthi igrupu yiwanile abantu abayi-200 something ucabanga ukuthi amagrupu esikhithi esezini amanye kanjani akhona ukuze ucabanga abantu abalelela indaba from kuradio ukuthi bangaki so siyacela ukuthi kungakhulumi kanje ngokuqeqesha baningi kakhulu abantu abalelela isikhithi esezini yabo
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318